Uprosecutor General akukho emandleni akhe ukuthi enqitshe abantu imvume yokubambisa ibail, because ibail ngesisekelo sombuso omkhulu weZimbabwe seconstitution, isinayo constitutional right. As long umuntu engakatholakali ukuthi ulecala kuleyo mvume yokuthi ebesuka endlini engavalelwa yinkantolo, kufanele etshengezele ukuthi ngumuntu ozimiseleyo ukumelela icala lakhe, engabaleki lokuthi ngumuntu ongatholakala ngasiphi isikhathi lapho ahlala khona. So lokho abakutshoyo akuhambelani lesisekelo sombuso welizwe ukuthiwa i-constitution. Ngakho ku-unconstitutional, angiboni ukuthi inkantolo izakulandela, ikakhulu inkantolo enkulu eya ekhoti kusiya phezulu, abo angiboni bengalalela. Maybe e-Magistrates Court because wesikhathi bethuka bengalalela khonokho, but aphezulu inkantolo ezinkulu awona muntu uzakulalela ngoba ku-unconstitutional.
Ubona uhulumende esenelisa ukuqeda udubo lokutshintshwa kwemali ngaphandle komthetho yini, njengoba esithi usezabopha labo somabhizimusi abathengisa ngentengo egxile emkambo wensitha i-black market?
Angifumani ukuthi bazaphumelela. Ungakhumbuli ukuthi udala le kulo uMasimo Remba waba ngu-chairperson we-National Income and Pricing Commission, abake bazama khona ukopha amakhampani ayi-charger ngentengo enkulu, kodwa akula muntu kumbe ola khampani eyatholakala igojwele owawusezele bevalelwe phakathi. I think kungabe kuyi-reaction yepolitiki engasoze sincede ngalutho. Ngizanika umzekelo sokuthi abantu abephula umthetho kakhulu amakhampani nalawa yiyo abantu ababusayo, abanye bangunamaminista, abanye ngama-permanent secretary. So bazazibopha njani? Isifiso ngabe sikhona, but njengeminye yonke imizamo ye-RDZ, I think uphonga ukukhuluma nje kuphela.
Ukuze udaba lomnotho lolu lulungisiswe kumele kwenziweni ngokubona kwakho?
I think indaba leyo kufanele sishiye singathi ngesikhiwa ngama-market forces aziregulator. I think ama-laws e-supply and demand aziregulator, i-economy aziregulator, kungela kungenela ukuthile kwama-politicians. Ngoba nxa ama-politicians ingenela kwenza esithi kube le-artificial, kube kugcina kusiba lama-economy amabili, e-formal ne-informal, eyenza ukuthi ama-politicians labanye abahlakaniphileyo bethatha advantage. So kufanele kwenzakale ukuthi i-market, ama-market forces aziregulator, i-rate iziregulator nge-supply and demand ye-market. Akula muntu ongawula politician ofanele ingenele kunabo.